Ya, ngizokukhuleka kwempi ngoba ngithi ukuthi kwaba nethuba lokuthula ukuthi abantu bebe-performance. But lokho sekwenzakala sekuqhubeka kwempi lokho akujabulisi, akuthokozisi, akuthokozisi. And sibona yona i-Israel futhi yeyephule futhi isivumelwano sokuthula. Yese yaqala ukuthi isilisi sihamba lamasosha amaningi futhi futhi. So,
yes, sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, Israel ayifuni ukuthi ngiyiphele ngoba yona ifuna ukuthi iqede ihamasi yonke. Ifundi kodwa yamasi nje so kulokuthi ikhulume nani ibonisana ukuthi yamasi ngabusa njani eThalesine le Al-Fatah behlalisana. Sen Israel veni futhi sibulale wonke amahamasi kodwa abantu abafayo ayisiwo masosha. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwo masosha. So ikokozisa isizwe khonokho. So Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela ikoko efuna ukwenza.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa kunje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi aluka amanye amazwe kaphomba ukuthula nje esiba ngathi ngama-hypocrite. Ukuthi bona baboni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi i-Israel ilise ihamasi ukuthi kubele ukuthula, but at the end of the day abantu abafayo ngama-civilians. So into efunakalayo ukuthi either i-Palestine ilisele kuyilizwe elinjani elikwanileyo kube i-Palestine, kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two-party state ukuthi kuyake kule-Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe elilodwa.